sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edwale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye.
So-ke abantu bese bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi khanyisa ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga, isimo somnotho, ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okutheni.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo.
This is a betrayal of the people of this country if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edalele ephalamende akhethwayo awayi kukhalala kuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukugcoba amalunga edalele ephalamende alitshumi lambili lamakhansila angamatshumi amabili lasitshiyagalolunye 29. Okuningi asikuzweni kusithandekile mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amakhansila akhulume leStudio 7 athe ngempela azagcotshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba kuward 15 eCountry Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi. Ngoba ibandla lakhe lisithi wayengela mvumo yokwenze njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga, isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukhansila kaward 4, umnumzana David Coulthard, waloba enkundleni yeTwitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha manyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzagcotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi. Njalo le commission yeZEC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli seCCC, umnumzana Gift Siziba, wenqabile ukukhuluma ngalolu daba, wathi ibandla lakhe liza kwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikhansili idinga ukuthi ikhangelele ukubana ibe labantu esinama-police makers abangama-councillors abazathatha izinqumo. Izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthe idolobho, sezi-implementwa ama-managers. So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi khanyisa ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza. Ngoba ingozi ekhona ikuthi nxa sinanzelele uhulumente we-ZANU PF siyakwazi sonke i-ZANU PF esiphilela iminyaka eminingi singazebekela amakhansilazi ukuyagcotshwa. Sokungaba le ngozi yokuthi uhulumende kumbe i-ruling party, uMinister of Local Government, abe sefaka lokuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi etyena ulandele umthetho ukuthi babi lo dorobho elizasebenza lingela ama-police makers. Kodwa i-urban councils act yaphuma ngama-commissioners abe sezikhethela abantu bakhe. Khona kubana sibona ungathi sokungakhoza ukuxabana phakathi kwe-CCC lezakhamizi. Abantu besiphela nasakhetha abantu asabafaka abesesifakela abantu esingabasini. So-ke sikhangele thina ukuthi hhayi amakhanselazi abavunyele bagcotshe kusasa ukwenzela ukuthi idolobho lithuthuke.
Uthi kaboni kusiba le ngxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angisoze ngibone kuzoba le ngxabano ngoba into esegcekeni lapha yikuthi khathesi thina sikhangelele ukuthi iSadiq njengoba lawo yathi inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi uyesukangamabo. Thina besithi ngabe uyavuma amakhansa agcotshwe, ama-MPs lawa agcotshwe, kunevusayela iSadiq kuphela singakhohlwa ngakhuphula ngo-2008 kwaba nehlupho olufana nayo kodwa ama-councillors agcotshwa kusayi-MDCT. Wazongenela iSadiq lapho bazophuma i-GNU yabuya after 9 months kanti befana nawo khathesi ozela ukuthi intuthu kwingami akuqhubeke kunjalo kodwa mna ndokukhola ukuthi iSadiq izongenela. Sicine sibone ngxenxo zalo luluntu kodwa kunjalo akube kusetshenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC kobulawayo avinjwa ikhomishini ye-ZEC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakobulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kulikhomishini, ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabezanu-PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Khayiza Pamberi, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Garikai Mokova, Kwanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mathe, Lotawanda Ruzive, Igqwetha elibamelayo uMnumzana Welshman Ncube oyisiphathamandla se-CCC utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugunyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lephalamende kobulawayo linqoba amanye amabandla aqoqela elezanu-PF. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke jikelele lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamelwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye moyo uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengelamali yokuhlawulela ababo abantwana ezikolo ngoba beholiswa okuyimadlana okungatsholutho. Ngesizwe indaba ayiqhube lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga isimo somnotho, ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okutheni ngoba sikhangela ifees, imali abantu kabalayo. Abanye abazali balabantwana primary, balabantwana secondary, baphinde bebe labantwana ema-university. Ama-university akhuphulile intengo yefees okwesabekayo. Kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselela ngalutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo. Sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zomfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe lapho likhona umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezi sebenzi zonke zikahulumende sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe $1,260. Kungabi lesi sebenzi esizakhola i-RTGS ngoba nxa sikhangela phandle la ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-Echo Cash, izinto ze-Swipe kazikho ezidolo. Pho baya kuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili okunye esikukhangelayo, sikhangela abafundi abantwa bethu, abantwana babazali bonke Indleko zesikolo sezidula kakhulu. Kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumele akhokhele indleko zomfundi kusukela ku ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree la kuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso. Bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebebona izinto sezibawomela bebuyele kiso. Abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kame njengoba sikhangela ukuthi sesithola uhulumende omutsha kame ukungalandeli isisekelo sombuso. Section 65 umgceke ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Lo ke kumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni AR2s bekhuluma icingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 eselubhani. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo, esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Emikweni awethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa eDemocratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulumkhosi utshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa ele ZANU-PF.
We should stand by the people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy care about freedom, democracy and human rights.
Ngunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild 1SA umnumzana Musi Maimane uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekulemibuzo eminingi ngemva kokuba kulenkokheli zeAfrica ezintathu kuphela ezize emathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona abathi kuyini okwenze kube lenkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi leAfrica jikelele phakathi kwezingamachumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso yeSADC umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulumkhosi ngesikhathi iqula leSADC ebilizohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolu khetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation umnumzana Webster Zambara uthi lokhu kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zile mibuzo ngalolu khetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in most SADC countries dignitaries there representing their governments.
Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla leZANU-PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
We might have problems with ZANU-PF, but in Zimbabwe you must know and the liberal agenda in the world. As the ANC, we don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezobusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Mm. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlive.com lilodaba lokuthi lanxa ibandla le-ANC elekwele South Africa lisekela elezanu PF kudaba lwempumela yokhetho. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Fikile Mbalula uthi bayakhulumelana lebandla lezanu PF ngasese. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iqembu lewange FC seliqothe abaqeqetshi balo uBongani Mafu lo Try Ncube kulandela ukungadlali kuhle kweqembu leli. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi baka studio 7 lonke nje kusiyafika khona le ezulu ngokuningi benu. Hayi mina bengithi kangiphosa umbono wami lapha, nginanzelela ukuthi abantu abenza ipolitiki kabakwazi ukuthi abantu ababalandelayo bayacabanga. Kangikhumbula ukuthi ngeqiniso elipheleleyo kungathi ukhetho lurojiwe kungayiwe ekhoti. Ngenye indlela lapha bazama ukusitshela ukuthi bona vele emakhoti eZimbabwe kabasayi loba yinini, ngoba iqiniso kutho ukuthi bayakwazi ukuthi iqiniso kuyini okweleze bangayi ikhoti umuntu waze wagcotshwa. Abake bafunda ukuthi lathi singabantu esicabangayo siyacabanga. So sicela basihloniphe nxa besenza ipolitiki bengasitsheli into ezingalamsebenzi. Abantu kabafunde ukukhuluma iqiniso, nxa lidliwe lidliwe vele lapha ezilwa khona ezimbili eyodiyanqoti. Hayi ukuthi umuntu kuhlale ukuthi sisala into esiyenzayo, isadakile wayo kungayiwa ngekhoti wasukubizwa lesadakile yazoncedisa kuvele ikhoti langkhona. Yikho esikwaziyo phela, 7 days zonke ezikulindele ukuthi umuntu aye ekhoti angayi, abeloke sithi kukhona engikwenzayo. Anto onto kuyatshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi ama-V11 abo lawa abasayinayo bayakwazi ukuthi vele iqiniso balibone. Sebesirobha beloke besitshela into ezingalamsebenzi lapho.
Linjani Studio 7? Ngikhuluma noSemo. Kanti ma abakhulayo kuthiwa bengasukela izweni babekezela, kule minyaka emingaki bebekezela, iminyaka mingaki kubekezelwa kungatshintshi lutho, instead ukuthi kutshintshe kube ngcono kuba wesi kuba lukhuni. So ukuthi intsha ibekezele elizweni, ibekezele lelo ukuthi kuzathini, ngoba vele kuyacaca ukuthi asoze kwafakwa lunga lutho.
Mpingelele enkundleni ngithi litshona njani basakazi, okhuluma engumantsheza Gunda Musaka. Ngicabanga ukuthi khona le fazi yakho leyo onayo iqinisa alilazi. Ngicabanga ukuthi lihlakaniphile yini kuphela abantu baseZimbabwe, likhohlwe ukuthi nalabo eliphikisana labo ngabantu baseZimbabwe. Uma lingakwazi ukusebenzisana labo naba bantu ozitshaya isifuba ukuthi liwinile, umkhono musuguqe ngamadolo, akulandela ezayenza umehluko. Ilizwe lizaguguda okwedlula lokhu esiphakathi kwakho, ngoba ezilongu licabanga ukuthi lina abantu bezano yini abantu baseZimbabwe kuphela. Alikati wani kodwa okukhona umkhonomi awula ukuthi ngwezano, awula ukuthi ngweqembe liphikisayo, awula ukuthi umuntu nje waseZimbabwe. Ngoba likhumbula ukuthi bakhona abantu baseZimbabwe abangalanto yokwenza lepolitiki yenu leyi ezisuzeni. Kufanele ukucabanga khona lokho, yikubona ilizwe lingathuthuki ngoba ipolitics yenu imbi. Yikubona lokhetho maso luphelile abantu besala bengazwani, ngoba ipolitics yenu imbi. Ipolitics yenu ngeyezithutha, ipolitics yenu aso yokuhlakanipha. Gunda Musakwa, ipolitics embi engathuthukisi lizwe, engathuthukisa wena emzini wakho labantu bakho kuphela. Kufanele ukucabange khona lokho.
Kustudio 7 omuhle, ngiyalibingelela njalo kini basakazi abahle. Mina engikhulumayo nginzela lapha enkayi. Lubaba othi yena uwinile njalo ezicobile izolo kungomvulo, yena othi nguye onqobileyo kamba eqilibezela umntwana omncane ongangochamisa, yena uchamisa vele ewinile njalo buyakhuluma athi umnyaka lo ngokucina kuye ukubusa kathezi isikhathi sokuthi adle kokucina kathezi sikhangelele ukuthi vele yena ngalowo mnyaka vele njengoba sithi yena uthi yena ngokucina kutshengisa ukuthi yena vele usezisebenzele ukuthi ekhulisa imuli yakhe labazukulu bakhe phezu kwalokhu wasibulala labo baba bethu abomama bethu ngekukura hondi athi yena kathezi futhi njalo ewinile wayathatha lapho wine khona emathebeleni wathatha itsholotsho noti legwanda yakhe yale wini yamabhasi kobulawayo kazangathathi inkaye kazangathathi losithembiso wakhe umama wakhe lona onguye odlalayo khathele bakithi ngezani bakithi ngabe unkulunkulu uyangenela kulokho okukhona bakithi siyacela nkulunkulu ngenela kulusathane ongenileyo wafaka umnanko wakho kodwa esikhona siyakwazi ukuthi umnanko ongawuqedi kafikisa iminyaka emibili ebusa lobaba lo ngoba isihlalo ozinike sona asihlaleki njalo silameva ngiyabonga engikhuluma yiminzelo lapha enkayi enguye lapha ezinyangeni
hawunye sesiphonga ukukhuluma ngazo ngezelizwe le kusela into esingayenza urigile urigile umdla ngamandla ngela nto ozayenza ngaze ukuthi uyafaka imali eZimbabwe awunamali ozayifaka iyaphela nge-2 days uzamani vele nalukhulu lani nabantu bezane labelokhe lisithi kuphambili ngezane kuphambili ngezane linjani alikuboni tumi njalo khayelani ubaningikwabo bezwasekuphambili ngezane abantu ababo bengekho eZimbabwe kunguwe wedwa ngani kuthiwa bakucabanga bangakucabanga indawo ethina kulokhu sithi kuphambili ngezane kuphambili ngezane nganawukwanayo
le studio 7 linjani balaleli nowasakazi nje lonke hhayi isihle ngihlala phezu kodaba uyabona ukuthi into ye-TCCC leyi eyokuthi itshela abantu ukuthi izakhipha izanu mase kumele ukuthi abantu beyivotele-ke ithi siyikhipha izanu isehluleka futhi ukuyikhipha leyo zanu abantu beyivotele hayi i-TCCC kayitshela abantu iqinisa ukuthi yona vele le zanu basebenzisana ingathi ifuna ukukhipha izanu esihlalweni ngoba izanu vele asophathi ongayikhipha esihlalweni ngevoti lokho siyakwazi amasenior member ezapho ukuthi izanu vele ingena ngamakhulu ye ithatha vele isitulo ingena ngamakhulu izanu asophathi ongayikhipha ngevoti liya thina siyakwazi sila ngoba even i-rigging yona le ngo-1980 kwa-rigwa izapho siyakwazi nasila so i-rigging le ayisimangalisi nanje abantu yasemathebuleleni ivele izanu ngumkhuba wayo lo mubi wokuriga amawanye amaphathi njalo sophathe engaphuma esihlalweni la njengoba umuzi umnakangasithi ivision yakhe uze yakude ngo-2030 khonani hhayi madoda laphana sazohlupheka straight
last kulo mfazi owayethukwa ngopresidenti umnangagwa eLimpopo la ezobeletha namhlanje uRamaphosa udonsa amakhali esiyakhona leZimbabwe ibhayibhili latsho ukuthi izizwe ziyavukelana kade vele silindene akuqale eSouth Africa kuyegcine eZimbabwe folo sikhona le once kuphela abantu ngathi singaba le mthetho kakhulu sisahlupheka mchokotsho
sanibonani sanibonani vo ndebele linjani linjani zihlobo linjani siyethuke kakhulu ngalolu daba lweZimbabwe lolo kodwa ke sizathini ngoba vele umnankagwa akusimuntu ophumayo lapha so ufuze nje ukuthi abantu beyamukile khonoku kukhona khonoku abantu bebambane kuphela solution khonoku kukhona singaze sithi thina siyalwa sizalwa kodwa kulanto sizayenza izanu izanu izafa izanu uzaphuma ngesikhathi sakhe sefuna
njani bomsakazi njani umsakazi Studio 7 asiyazi ukuthi akula nto ezolunga sokalokhu secojiwe emasoni nangakwa siyazi ukuthi vele akula nto ezolunga akula nto ezalunga vele pha kwi-5 years lezi ezikhona ukudlala nje ngesikhathi sethu sisiyavota but akula lutshintsho oluza kuba khona nanko vele wesisebeqale wathesa ukuthumba
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lenze imilayezo yenu ibe mfitshane ngaphansi kwe-2 minutes siyabonga ukwezemelika owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka esiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe kucwaningo olusandayo ethulwa uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamachumi adlula alichumi 52%. omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli. Umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lasithoba minwembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi umcwaningo lo uphumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eMelika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe but kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama points amaningi from his second person uDeSantis, and I think uku 57% uDeSantis uku 19% konapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis, siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump. Kodwa uTrump ulamacala lawa ayowethesayo, ubona njani udaba lolu? Ubona ngani zagcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerika ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayincedisa iUkraine lamanye amazwe abanike izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerika imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku in power abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho ikho sizabona khona iqiniso, ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iAmerika yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona is ukuthi amacala akhe aseza ngene enkantoli, so kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale, bazambopha yini, bamfaka ejele yini, and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmerika hiyo e-decidayo umuntu ongena e-White House. So kathesi sibona ukuthi i-head-to-head between uTrump lo-Biden is 1 percentage point 47-46. So kuyabe sokufana la last time ngo-2020 owadliwa khona by a few percentage points ama-independent lama-suburban women college educated. Yikho kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then i-platform yama-Republicans anti-abortion anti-immigration njani njani, sizabona ukuthi iyabe sibanceda njani sekukhankaswa next year.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika wekhuluma icingweni leStudio 7 esemangweni weOhio. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo kukhetho olusanda kwedlula awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini ozenziwa kusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Izikolo ziyavulwa lamuhla elizweni lonke jikelele ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangezwanga indaba zethu liyenelisa ukuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.